Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C. Namukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Okuqakathekileyo ukuthi inkokheli zalezi nhlanganiso esezivalelwe imali ziphume mgceke zitsho ukuthi zona kuziphatha njani lokhu, betsho futhi ukuthi kambe kuliqiniso na ukuthi abayiphathanga kahle imali ebuye ivela kwamanye amazwe.
Endabeni zethu lamhlanje, abantu beZimbabwe bahlaba omkhulu umkhosi ngemva kokuphuma kwembiko ethi inhlanganiso yezimele zodwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezingcutshwe uncedo lwemali yokusebenzisa.
Abantu abasiriyasi njengama-presidenti akhalibeti bephikisana ngokuthi umpikisa wamulapha omunye lapha konethi kutshengisela sobantu sebethengiselwe idami ngesilungu ukuthi bagijimise nje linto ukwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo ezisho kunokuthi nabazi ngokuba bagcinela kahle azifakemazi.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selisole ikhomishini ye-ZEC ngokufaka ibizo likamnumzana Emmerson Mnangagwa ekuqaliseni koluhlu lwesibili lwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli.
Engabakwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngaphezu Ndebelele. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza ngenhlangothi zonke zombili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lalo nyaka esikhundleni sikamongameli welizwe namhlanje, siphatha impilo yomkhokheli webandla eliphikisayo le-Alliance for People's Agenda i-APA, umnumzana Nkosana Donald Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu beZimbabwe bakhala ngokuthi ngemva kokuphuma kwembiko ethi inhlanganiso ezizimele zodwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezitshelwe ukuthi kaziseyikunikwa uncedo lwemali inhlanganiso yeMelika e-USAID. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika elibona ngokuphathisa inhlelo zentuthuko emazweni atshiyeneyo omhlaba e-USAID yethule umbiko ichasisa ukuthi kungani bethethe lelo nyathelo. Abe-USAID bathi bekulokungaphathwa kuhle kwemali emhlanganisweni lezi abakade bezisekela. Inhlanganiso ezitholela umbiko wokutshelwa ngumphako zigoqela e-Election Resource Center, ERC, Zimbabwe Human Rights, Zim Rights, Counseling Services Union, CSU lezinye. Umnumzana Dylan Bajila webandla eliphikisayo le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube uthi inhlanganiso lezi bezisebenza umsebenzi omuhle kakhulu njalo kuzamele bazigeze emacaleni abawethesayo ukuze basinde.
Yenzeka ukuthi bonke abantu baqinisile kulokhu, laba bathi ukuswelakala kwemali kulezi nhlanganiso kuzadala ukuthi kube lesikhali esizakuba khona kubalweli bamalungelo oluntu, baqinisile lapho. Kube khona futhi abathi lokhu kuyinto enhle ngoba abakhokheli benhlanganiso ezizimele zodwa bebengaphathi kahle indleko abaziphiwa zinhlanganiso ezivela kwamanye amazwe. Lakho lokhu kungaba liqiniso. Okuqakathekileyo yikuthi inkokheli zalezi nhlanganiso esezivalelwe imali ziphume mgceke zitsho ukuthi zona kuziphatha njani lokhu, betsho futhi ukuthi kambe kuliqiniso na ukuthi abayiphathanga kahle imali ebuye ivela kwamanye amazwe.
Unyalo Ncube oyizifundi zakwelinye lekholeji yeZimbabwe uthi loba nje abe-USAID bengabe bethole ubufakazi bokuthi imali bezingasetshenziswa ngendlela bebetheni ukuthi bamelele ukhetho lwedlule baqhubekele ngenhloliso yabo yokushaphazwa kwemali ukuze amalungelo kazulu alondolozwe.
Ngalapha esikhangele ukuya khona isikhathi sokhetho, inhlanganiso ezibona ngamalungelo abantu kufuze zibe khona njalo zibe ziningi. Ngakho-ke ukuvalwa kwalezi esezivaliwe bekungabe kungcono nga kwenziwe sesivela kukhetho.
ekuzelela kulokho umnumzana Thamsa Ngqamepo isakamise sebudiriro uthi ukumisa kosekelo lwalezinhlanganiso kuzakwenza kube lula ukuba ibandla lezanupf igqibelezele ukhetho.
Ama-NGO lawa o-Electoral Resource Center labo-CSU labo-Zim Rights bebesenza umsebenzi omkhulu kakhulu, so ukuthi avalwe mbona ngani kuzathiya isikhala esikhulu and abantu bezana ukuza banceda ukuthi bariga ama-elections.
Ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu umnumzana uBhadaya Marufu yena uthi loba nje lezinhlanganiso kukhona eziwenzayo eziningi zakhona kazincedi uZulu ngokupheleleyo.
Iqiniso nikuthi okunye okungama organization awusoze ube ukwazi ukuthi vele kahle kahle khona kuyenza ngokwani. Okunye uyabuthola ukuthi ulama organizations maybe 20 wonke ayenza ngama elections. Okunye okungama organizations lokhu ngani athina sikuzwisisi thina sikwazi thina.
Abanye njalo ngabathi lokhu kungabe kukhomba ukuba elimelika selifuna ukusebenza lohulumende weZANU-PF njengalokhu osokusenzwa yiBrithani, kodwa i-USAID embikweni wezothitha iveze ukuba ayisoze ikhiphe imali enhlanganisweni ezizimeleyo, kodwa ifuna abantu basebenzise imali le ngonanzelelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selisole ikhomishini ebona ngezokhetho yeZEC ngokuloba ibizo likamnumzana Emerson Mnangagwa phezulu kwesixa sesibili kuluhlu lwamabizo abazancuntisa kwisikhundla sokudinga umongameli welizwe. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Jameson Timba utshele intathelizindaba namhla eHarare ukuthi bekufanele uluhlu lwamabizo la lube lunye lulandela i-alphabet kulokuthi luqunywe phakathi ngenjongo yokuthi ibizo likamongameli Mnangagwa oncuntisa kubandla leZANU-PF libe sekuqaliseni koluhlu lwesibili. Isiphathamandla seZEC umnumzana uToyile Sligwana uvumile kuStudio 7 ukuthi kufanele kulandelwe i-alphabet, kodwa wathi ufuna ulotshwe phansi umbuzo wokuthi kungani uluhlu lolu lungabanga lunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
iZANU-PF ihlakaniphile kakhulu ngoba iyayenza abantu bagijimise into ezingelancedo. Kuyukuthi ama-voters a-educatiwe ayayazi ipikitha kaMnangagwa, ayayazi ipikitha kaChamisa. Abantu abaserious njengama-presidential candidates bephikisana ngokuthi umpikitha wamulapha omunye lapha. Kunezi kuthengisela sobantu ukuthi sebethengiselwe idami ngesilungu ukuthi bagijimise nje linto ukwenza ukuthi izinto eziqakathekileyo esizo kumele ukuthi ngabazikhuluma bagcinela kathiasifake imali. Umpikisa kodwa athandekile kona awukwazi ukuthi umuntu uyabe kwazi ukuthi lo ngusithandekile lo ngumoya lwana ngubani lwana ngubani. Into ongagijima ngayo kuzokubiza ama-press conference kugijimiswa nje omakhithi iy'ndata ezigijimiswa omakhithi imvula yokubhizi abalengena amagama.
Kuyukuthi ludaba olungelamsebenzi nje, kungani iZEC ingabekanga uluhlu lolo njengakhona kho kutsho i-MDC lwabasephetshaneni elilodwa nje lungaqanyulwanga phakathi ukuthi ibizo likamongameli Mnangagwa liye phezulu? Ubona kuyini bekubone kuqakathekile ukuthi belibeke phezulu lapha?
Okuqakathekileyo kuZANU-PF yikuthi i-MDC iba ngumsindo nalowo esiwuba ngamandla, idlalisa i-energy, idlalisa ama-resources, siba le nto engayisiyo eqakathekileyo. Kufana nomuntu maye kudribula lidlala ibhola dadewethu, sometimes uyafika izengane uyale wona ugijime khona, kanti yena ufuna ukuya lapho ukhona kona ifuna ukuthi umvulele isikhawulo yokuthi andlule. Yikho kufunza ukuthi ngakukwenziwe angithi nokuthi asenamalanga amalutshwanti election ibuye olisibona kale sinwa ngempikisi angali.
Kuningi njalo ibandla le-MDC elikhala ngakho, bakhuluma ngokuthi kulabantu abadala kakhulu, bakhuluma ngokuthi kulama-address ezindlu ezingekhoyo, njalo kulabantu abaningi abasebenzisa inamba zesithupha esisodwa.
Lokho yikho kusetshenziswa iZANU-PF ukuriga iqiniso lelo. iZANU-PF isetshenziswa yena lezi nto, so that is something esingathi i-MDC ukuze ingagijimisani. Kuyahlekisa, bayakuhleka abantu ma usushinto enkulu ukugijimisa le encane yempisi, ngoba le yamagama yiyo vele ungabuza amsho Jonathan Moya kwaye basebenza lezanu bayakwazi ukuthi izindlela ezinye zezindlela abazisebenzisayo ukuthi bayenze abantu bengani bona bawinile esantamama. I-MDC ukuthi they complain like this, they are never decisive, they don't take any serious action. But now again, they still will election. But if you have complain after election and it results in nothing, Changra Shil, Parkaya Bafunwe, Nito Farazo. So if we think that as a quality.
Lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcweti yecubungula izombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg wele South Africa.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abantu ababili ababotshwe ngeviki edluleyo benakanelwa ukuthi yibo abathiya ibhomba elaphosa labulala umongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo babikwa bekhululwe namuhla kungelacala abalethesiweyo. Ababili laba ngomnumzana Douglas Mosekiwa lomnumzana John Zulu. Abangawindi bemchova ibhomba leli lalimaza amathumi amahlanu abantu njalo labulala ababili. Kulembiko ethi kulesotsha elabotshwayo ngaleli cala. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kusenjalo amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlando wokubangela udlakela ngemva kokutshengisela ko-pick and pay kobulawayo lawo akhululwe ngempelaviki ngemva kokuhlawula imali yesibambiso. Abemthwakazi laba bebetshengisela besithi isitolo lesi siqhatsha abantu besishoneni kuphela. Untungameli Nkomo uxoxe lomunye wababebotshiwe umnumzana Xolani Ncube yena osole ukubotshwa kwabo.
Ukubotshwa kwethu kutshengisa ukuthi uhulumende oweZimbabwe lo wathi ezitshela ukuthi yena ngumntwana omutsha hayi kuyazifananela nje ngoba nxa abantu bedemonstrator peacefully be-expressa ama-grievances abo bezi-expressa abakuzwayo akufuzanga bebotshwe laba bantu. Thina kuzwisa ubuhlungu personally ngizikhulumela kuzwisa ubuhlungu ngoba bengidemonstrator very very peacefully okutshengisela ukuthi injustice lokhu ikhona elizweni lethu ikakhulu kithi abantu bakobulawayo kumbe emathebeleleni.
Kalizange lihlukuluzwe yini ekubotshweni kwenu?
Asange sihlukumezwe amanga amabi basibamba sibili kuhle inenormal mela njengokuthi isipotsha siphathwa njani. Asange sihlukumezwe lokhane ingathi ngakhala ngakho kangako.
Bakhona abakusolayo ukutshengisela kwenu ngokuqhatshwa kwabantu besishoneni ko-pick and pay besithi ilizwe leZimbabwe lilizwe lomuntu wonke. Ngaleyo ndlela amankampani avumelekile njalo akhululekile ukuqhatsha yiloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ukhuluma limi bani lokuthi uvela ngaphi.
Abantu bengatshelwa information engayisiyo. I-demonstration yethu akade ingabandlululi abantu. Bekudemonstrator abantu bonke from different political affiliations and from different tribes. Okwenzakeleyo laphana bekudemonstrator abantu bakobulawayo. Abantu bemathrillings. Bengifuna ukuthi ngisethe i-record leyo straight. Okunye futhi i-devolution of power ekhona ku-constitution. Unless thina nxa singakwazi ukubala. Yiyo esinika amandla yiyo ade siyisebenzisa to start this demonstration ukuthi omunye lomunye akabenefite kuma local resources akhonapho including employment.
Udaba ebelitshengisela ngalo ungathi ludaba olutholakala ko-pick and pay kuphela yini kumbe lubhahile nje edolobheni lakobulawayo?
Amankampani amaningi asemfonelwe kusukela ekuseni. Abanye bona ama-missed call ngiyehluleka lokuthi ngikhulume labo. Bayasicela abantu abasebenza amakampani athene ukuthi size sizophathisana labo ngoba they are not fairly treated, abaphathangwa kuhle kule discrimination, kule nepotism, kule unfairness lapho abasebenza khona.
Lo ngumnumzana Xolani Ncube, ilunga lemthwakazi Republic Party, ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Studio 7 Live Talk lamhla sicubungula amalungiselelo okhetho olukhona ekupheleni kwalinyanga kaNtulikazi kanye lokuthi abekhomishini ebona ngezokhetho yeZEC baqhuba njani umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya wedolobho leTenaunian kwelePhilippine, umeya Antonio Halili, udutshulwe wabulawa namhlanje libalele emkhosini wobusenziwa edolobheni leli eliseduzane lesigodlo salele lizwe iManila. Lumeya obesaziwa ngokuyangisa abathengisa okudakayo ngokubenza bafole ezitaladeni. Umnumzana Andres Manuel Lopez Obrador senqobe kukhetho lokudinga umongameli kwele Mexico oluqhutshwe izolo. Ethatha isikhundla esithiwe ngumongameli Enrique Peña Nieto okhethwe ngomnyaka ka-2012. Phakathi kwenkinga abhekane lazo ethatha ezombuso kuzamele akhulumisane lomongameli Donald Trump wele Melika. Uhlelo lwethu lokulilethela labo abancintisa ukuthatha isikhundla sikamongameli welizwe ekhethweni oluzayo, uBenedict Nhlapho ulethulelwa kumelwe ngumkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA, umnumzana Nkosana Donald Moyo, lalokhu akuthembisa uZulu engakhethwa.
Khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengele utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu. Kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi. Into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla.
Lo mkhokheli webandla le-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo. Umnumzana Moyo ozelwe emakuba eMberengwa ngo-1951. Ngomunye wabazancintisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe. Yena-ke indoda efundileyo empela esikhucamfundo kweze-science. Kanti uqeqetshile njalo esifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP, le-Standard Chartered Bank. Waqala ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba umphathi ntambo ogatsha lwezokuthengiselana ngo-2000 nobanje yena isithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga leZANU-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa umnumzana Mugabe akuhambelane. Ngohlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi kuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba leqiniso lokuthi amasotsha, amapholisa, inhloli, labehluli basebenzela uZulu athi ibandla elibusayo. Emqulwini webandla lakhe wokukhankasela ukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima lezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba ngumongameli. Kodwa-ke sizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi malutshwana amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Hawu, iqale lethu kube kuthiwa uqale elinyana bezokhona ukuthi edobhenyana amazethinyana abonakalayo.
Umculi uDJ Mapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa. Kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kumoyo yena uthi uDavida wamnqoba uGolayathi.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Thamisa, kube kule MDC leZANU. Khathesi kulamaphathi amaningi amatsha. Abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Esizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi umoyo ulamakhono entweni eziningi nxa qathaniswa nabanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engaba kwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga lo mama wangakithi ngapha esiNdebeleni. Lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza lenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi isibongo sikamoyo yiso esingamenza enganqobi.
Disadvantage kankosana yikuthi mawubuka ikakhulu endaweni zasemashonaland ngeke athole isupport kakhulu ngoba ngale most umuntu ongasimhlobo wabo abamsupport.
Kanti ke sifundiswa umnumzana Bongani Nyathi uthi okwalonyaka umnumzana Moyo kangeke aphumelele.
Unamaqhinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho. Kodwa ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe. Ibandla lakhe alaziwa.
Inengelisa amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa lweMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanti abanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Nalesitulo 7 Johannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Umsekeli kaMeya wedolobho leChegutu umnumzana Edward Seka uthi uthunjwe ngabantu abane omunye wabo obegqoke impahla zesisotsheni obehlome ngombhobho ngesikhathi evela eKhatoma isiya eChegutu ngemota yakhe. Kubikwa umnumzana Seka edonswe emaphambili ngamadoda la amthatha ayamhlukuluza okwamahola amabili andubana bamchiye emgwaqweni ephakathi kobuhlungu. Umnumzana Seka wayililunga leZANU PF kodwa waxotshwa ngemva kokugenqulwa kombuso kaMongameli Mgabe. Uthi amadoda amthumbileyo amkhuze ukuthi angasekeli umnumzana Nelson Chamisa weMDCT ngoba ekumanyano weMDC Alliance. Ubikwa emangalele lesi sehlakalo emapholiseni kodwa imizamo yokukhulumisana lamapholisa ayihlule. Kambe kungaba seluqala na udlakela lwezombusazwe phambilini kokhetho? Lo ngumbuzo uChris Kandwe Studio 7 awubuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Lokho kuyinto esingayithandiyo esethusayo futhi ukuthi kube into enzakalayo ngoba thina esikholelwayo ukuthi umuntu kumele azikhethele ibandla afuna ukuba kilo njalo futhi nxa ekhankasa akhankase ngendlela asiza ngakhona. Ukuthi umuntu osesikhundleni esiphezulu njengesavice president uJoenda akhiphe amazwi anjalo okwethusela umuntu into engalunganga. Sithemba ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engazoziphindakali yenzakale kwezinye izigaba esingathi ngolwasemzweni kube yi-isolated incident kungaphinde kwenzakale ngoba xa sikhangele indlela bokukhankaswa ngayo wakhathesi kade kungenamsindo akade kukhona kodwa-ke inkulumo ezinjalo kumele sizixheke kakhulu.
Bakhona abathi bona umongameli Emerson Mnangagwa galacuku nanku ukhetho lukhanya luzaqutshwa kungela dlakela nxa uqathanisa lalokhu okwakwenzakala phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Uthini wena lo?
Kumele sikhumbulene ukuthi ngomnyaka ka-2000 nango-2002 kwaba nodlakela olukhulu kakhulu kodwa ngo-2005 ukhetho lwabakhona udlakela luphansi kakhulu. Siyakhumbula ukuthi indlela ama-results ayi-announcewa ngakhona lo ayi-announce ukuthi umdende wayebiza inombolo ezazingekho xa wawukhangela inombolo ezazikhona nalezo wayeziza ku-ZBC TV kwakuzinamba ezingayisizo. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-March ka-2008 kakuzange kube lo msindo sisiya ekhethweni. Umsindo wasusiba khona ngudlakela lwasona siba khona ngemva kokuthi iZANU PF zinqotshiwe baze bathatha ukuchitha kufika inyanga ezingu-2 ukuthi ama-results engaphumi.
Lo umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu lakwele Brazil seliphumelele ukuyadlala esigabeni se-quarter final somncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Russia kulezi nsuku. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBrazil linqobile eMexico nge-2-0 njalo balihlohlelwe ngabagadli abatuneyima kanye loRoberto Firmino bona abahlohle ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba leli qembu selaphakamisa isicoco seFIFA World Cup kahlanu lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo intatheli izindaba ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi lokhu kulibeka isimeni esihle sokuba liphakamise inkezo yalo yesithupha kumncintiswano wezwe zomhlaba.
Ngibona zani amaqembu amakhulu angazani ancintisa kakhulu asekho ukuthi iBrazil amathuba akhona asemaningi yokubana benqobe bethathe inkezo leyo okwesithupha.
Amanye amaqembu asedlilile kusigaba esilandelayo somncintiswano ngabalisayele Uruguay lile France. Wona anqobe ngomgqibelo ngemva kokuba ile France lijayele Argentina nge-4-3 ukuthi ele Uruguay linqobele Portugal nge-2-1. Ngesonto ele Russia linqobele Spain nge-4-1 ngemva kokutshaywa kwembewa njengoba umdlalo ufike komlindo yagcina zingutshikilo bhanqa 1-1. Ele Croatia lalo elidlulele phambili ngesonto ngemva kokutshayela Denmark nge-3-2 sekutshaywe imbekwa ngemva kokuba isikhathi siphele zingutshikilo bhanqa 1-1. Namhla ebusuku iqembu leBelgium lizanqikelana lele Japan kuthi kusasa iqembu leSweden lizadlala leSwitzerland kuthi ele England lizadlala lele Colombia. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zicele iziphathamandla zekhansil ukuthi zivule isikhathi sonke amakliniki aphansi kwedolobho leli emzameni yokuthi abantu bethole uncedo lokwelatshwa ebuseni emini lebusuku.
Abahlali bakoBulawayo sebekhweze udaba lwabo kuziphathamandla zedolobho becela ukuba amakilinika wonke angaphansi kwedolobho avule sikhathi sonke engavali. Umnumzana Gilwa Silundwe uvumelane lombono wokuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke ethi udubo lungaba yikusilela kwemali lezisebenzi. Ethi umbono lo ungathathelwa phezulu uma labezombusazwe bengawamukela.
Mina ngiyakubona sithi into enhle kakhulu but ngibona ngani into engahlupha imali yakho sokukhwelisa abayisebenzi. Izisebenzi zingaziphoqelela izisebenzi zingaholi kuyafana ukuthi kazini. Ithi maybe ngabantu bembangazwe bengazimisela ukuthi bangangena mbe abe serious. Kathe sibona kanje uhulumeni concern ngamandla okusho ukuthi mbala obusayo ukuthi abantu bayadubeka angiwoni okuwelo.
Esinye sezakhamizi zakoBulawayo umnumzana Vincent Khumalo uthi kulungile kodwa imali zakhona zikhona yini.
Ngeke kuright ukuthi avule 24 hours kodwa phela imali zakhona zikhona yini ezokuwarana 24 hours mazikhona ama resources.
Umnumzana Kembo Mpofu laye uthi ikhansili ilomlando wokuvula amakilinika langa lonke lebusuku ngoba ekhona amanye angavalwayo.
Mina njengomhlali wakoBulawayo ngiyalisekela lolu hlelo. Ngibona lolu hlelo olulungileyo oluqondileyo lomqondo ngoba ukugula kulasikhathi. Isikhathi laba abawenzayo bewakwanisa bawakwanisa ngandlela abanye. Lathi asikwenzeni kufanani.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Martin Moyo uvumelane nezakhamizi zakoBulawayo ethi kungumbono omuhle loba nje unenkinga ezinenyi. Ethi iqiniso ukuthi kudingakala imali yabantu abazasebenza akulabo mongi abeneleyo ukuthi amakilinika avulwe sikhathi sonke njalo kulamanye amakilinika angasebenziyo asaphiwa abantu ukuthi bazisebenzisele.
Gasila manesi eneleyo ukuthi amakliniki esebenze a 24/7. Ngibona ngathi liyakwazi ukuthi amanye amaclinic yethu kasiwasebenzisi lakhathesi. Njenge-clinic yemahachula, kufuna amanasi ngenama-resources and i-resource enkulu efuneka la yi-manpower, singakakhulumi ngemali.
Siyabonga Anastasia, olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.